So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ukujonga kanti miros phathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukudlwengulwa kumuntu yikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini. Ngaleso sizathu kusitsho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazana angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise. Yikho kade sesilama-child marriages.
EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl.
Silokuthukuthela okukhulu njengentatheli izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu uAbigail Gamani esimuthi ngesingisi imento, kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisapota engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazana abasebenza kuma newsroom.
Abenhlanganiso zentatheli izindaba lezamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli kaAbigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eGender Media Connect. Isesililweni njalo imuli enkayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kweLebotswana ngenyanga edluleyo, sokuchone umama walumdeni laye oyethe kabuhlungu engozini le. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu. Lolu hlelo lwasungulwa ngomnyaka ka 2011 ngemva kokunanzelela inhlupho ezibhekane lomntwana oyinkazana ngokungakhathelekile ukuba ngwasiphi isizwe. Emhlabeni wonke jikelele amankazana aleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiya ngalombili ahlangana lenhlupho ezijiyeneyo ezigoqela ukungabhadalelwa indleko yomfundo ngabazali abaswelayo bekhetha ukubhadalela ongumfana, ukwendiswa besasebancane, ukusetshenziswa njengezigqili, abanye njalo besetshenziswa ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo. KweleZimbabwe kulezinye inhlanganiso lezinkonzo ezendisa amantombazana angaphansi kweminyaka evunyelwayo emthethweni. Eminyakeni emibili edluleyo sokubhubhe amantombazana amathathu ebeletha aphume ezindaweni, kodwa ingcwethi zezenhlala kahle kaZulu zithi baningi ababhubha ngale indlela abangaphunyiswayo ezindabeni. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission esigabeni zeMathebelela uMnumzana Dalubuhle Sibanda.
Thina umsebenzi wethu njenge-commission singathi ukukhusela nokuvikela kanye lokubona ukuthi ubulili amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kuyavezakala.
Lonyaka indikimba yenu ibisithini ukunanza leli langa?
Lonyaka indikimba yenu yelanga lokunaka umntwana oyintombazana ithi our time is now, our rights, our future. So thina njengeZimbabwe Gender Commission njengoba njile ukuthi lathi siyaphatheka namhlanje, siyahalalela, siphinde futhi sinaka iminyaka elithumi lapho okwasungulwa khona leli langa. I-United Nations General Assembly khangele kakhulu ekunakeni izinto ezijiyetshiyeneyo ezikhusela umntwana oyinkazana ukwenzela ukuthi laye ilungelo lakhe loluntu linanzeleleke.
Ngethemba njengenhlanganiso kukhona okuningi eselikwenzile ukunceda umntwana oyinkazana, kodwa kuyini okunye okulibisela emuva?
Siyaphatheka futhi siphinde sikhale namhlanje futhi sinanzelela ukufa komntwana oyintombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu okuthiwa ngunokuthenga waramba osichiyileyo emvana ebeletha lokhu kuphinde kusikhumbuze njalo omunye futhi intombazana owasichiyayo kuthiwa ngu-Memory Machaya iminyaka emibili edluleleyo ungananzelela ukuthi i-Convention on the Rights of a Child eyayethulwa United Nations General Assembly ngo-1989 kubeka sebala okukhangeleleyo emalungeni omntwana lokhu iphinde ikhuluma ukuthi umntwana angabandlululwa abe lelungelo lokuthi laye aphile laye abe ngomunye wengxenye yentuthuko njalo avikeleke kwamanye amasiko angalunganga lokuhlukunyezwa kocansi lakho futhi aphatheke emndenini noba kungekwamasiko noma kuyimpilo nje esigaba ukudlaya kumele aphatheke umntwana enkazana ungananzelela isisekelo sethu sombuso siyananzelela ukuthi wonke umuntu noma engumuntu wesifazane kumbe ungumuntu wesilisa bayalingana ungakhala u-section 81 ukhuluma kakhulu ngamalungelo omntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ukhuluma ngamalungelo akhe lokuthi kuyini okungamenza ukuthi laye athuthuke laye aphumelele yikuni esingakwenza kahle kahle ukuthi umntwana simbone lathi ukuthi uyathuthuka siphinde futhi sinanzelele ukuthi thina njengeZimbabwe sibe mthetho okhuluma ngokuvikeleka komntwana singaba lo Child Protection and Adoption Act sikhangele le Marriages Act entsha le esikhona sinanzelela ukuthi yiminye imvoqo emihle efakiweyo ngohulumende uhulumende efake isithembiso sokuzama ukuthi akhusele umntwana oyintombazana
umthetho lo osukhona utshoni wenzelani umntwana oyinkazana
umthetho lo unxa usukhona sokunje abantu abethu abangamantombazana sikhangele ukuthi baphephe ekuhlukunyezweni lokhu lokwendiswa kwesabancane ukuhlukunyezwa okocansi lalokho okuninginingi okudala ukuthi abantwana abangamankazana bahlangane lapho uyananzelela futhi ikhangele lama-sustainable goals akhangelewe emhlaba wonke jikelele akhuluma ngokuthi kungabi lamuntu osalela ngamunye siyabonga kakhulu ukuthi siyakhala lathi sikhuthaza futhi lohulumente labanye abaphathekayo ukuthi asihlanganiseni izandla singumphakathi simkhusele umntwana oyinkazana lezifiso zakhe siphinde futhi njalo siyenze imithetho nehlelo ezikhuthaza ukuthi umntwana oyinkazana abambe laye amathuba ezomnotho avikeleke futhi esingathi social protection njalo umntwana oyinkazana afundiswe siphinde sithi imithetho le khona kayiqiniswe ngamandla njalo le ndlela ezifuna ukwenziwa ngazo ngohulumende kube izindlela ezikhusela ezinanzelela umntwana oyintombazana
Umnumzana Dalubuhle Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission ezigabeni zeMathebeleland esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lonkosikazi Prisca Dube oweMathebeleland Lawyers for Human Rights esichasisela ngomthetho omutsha osuvimba ukwendisa umntwana oleminyaka engaphansi kwengamachumi lasitshiyangalombili.
Okunye okumnyethwe isisekelo sombuso indaba eziphathelane lelungelo lwemtshado i-right to marriage kukanti njalo kulamalungelo abantwana
ngomthetho nxa sisithi umntwana sikhuluma ngomuntu oleminyaka emingaki
ikakhulu singakhangela u-section 78 subsection 1 uthi yena umuntu okuthiwa ngumntwana eZimbabwe ngumuntu ongakafikisi iminyaka elithumi lesitshiyangalombili i-18 ngaleso sizathu nxa sesikhangele imtshado esilayo okwakhathesi i-Marriages Act uchapter 5.11 lo kuqale beluthi ngu-chapter 37 civil marriage ubuvuma ukuthi amantombazana leminyaka engu-16 kusiya phezulu engatshada
i-customary marriage kumbe sithi imtshado le esintu yonake ibivumela abantwana ukuthi batshadiswe beleminyaka emingaki
i-customary marriage ibivele ithulezwi ngokuthi umntwana oyintombazana ongatshada ngale umtshado wesintu ngoleminyaka emingaki ngakho bese kungenela eminye imithetho esingayikhangela sithi thina i-Criminal Law Codification and Reform Act ebiyiyo isithi ukuthi ukudlwengulwa komuntu uyikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini ngaleso sizathu kusisho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazana angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise yikhwade sesilama-child marriages ukuchadiswa kwabantwana abancane eZimbabwe obesekungumkhuhlane omkhulu njengelizwe waletha ukuthi usisidonsela amehlo Ngaleso sizathu silamantombazana amabili ahambe eConstitutional Court eZimbabwe besiya kuthi bona bendiswe bengabantwana kwaba limaza kakhulu empilweni ukuthi bebe ngabazali belabo besesengabantwana kwabavimbela ukuthi becine bengasayanga lasezikolo kwasekuqala umkhankaso ukuthi singenza njani ngemthetho yemchado leyi. Ngaleso sizathu ke kwahlanganiswa amakhanda kwabunjwa umthetho omutsha ukuthi hayi kasiyekele ukuthi abanye bachata le imchato kuthiwe nguchapter 5.0.
Nxa sikhangela amalungelo abantwana, umthetho lo owodwa owokuchata unceda ngani?
Ngesikhathi esifananayo, nxa umthetho usuwodwa okhangele ngezemchato, kasikwenze kube licala ukuchadiswa kwabantwana.
Unkosikazi Priska Dube weMatabeleland Lawyers for Human Rights esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Abenhlanganiso zentatheli izindaba zamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli kaAbigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eGender Media Connect. UGamanya ubhubhele esibhedlela seLandaro Medical Center eHarare ngemva kokuhlaselwa isihlabo. UAnastasia Dlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe lentatheli izindaba zikhala kabuhlungu ngokubhubha kukaAbigail Rumbidzai Gamanya bethi uchiye isikhala esikhulu kumzabalazo wokulwela ilungelo lentatheli izindaba ikakhulu ezesifazana. Intatheli izindaba eyingcitshi kwezebulenjini unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uchaze umuyi njengomuntu obekhuthalele umsebenzi wakhe.
Silokuthukuthela okukhulu njengentatheli izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu uAbigail Gamanya esimuthi ngesiNgisi imento, kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisapota engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazane abasebenza kuma-newsroom. UAbigail wayengumuntu oyenelisa ukusihlanganisa lezinye intatheli izindaba zesifazane kwamanye amazwe lapha e-Afrika langaphetsheya. Enye into eqakathekileyo engingayitsho ngo-Abigail yikuthi ekusebenzeni kwakhe wayengumuntu owayefuna ukufuqela phambili ama-opinion kumbe ngithi ama-voices kumbe ngithi ukuthi abantu besifazana bona eZimbabwe bavele bathini ngezehlakalo ezenzakalayo eZimbabwe.
Umqondisi weAmakhosikazi Media unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu Bhebhe uthi uGamanya ubelwela amalungelo abesifazana ebathuthukisa.
Siyananzelela umsebenzi omuhla wenzileyo obusenza lathi ukuthi senelise ukusebenza singabomama esitshengisa amanyathelo okumele siwalandele sibonisa indlela esingahamba ngayo ukuze sithole amandla, sithole ukuziqhinya, sithole ukuzimela njengabomama abasebenza ubuntatheli izindaba. Sithi dudu kuzihlobo zakhe, dudu kwabamthandayo labangani bakhe. Silahlekele sonke mahlabezulu, makalale ngokuthula udade wethu.
Omunye osebenze lomuyi unkosikazi Vivian Marara uthi uGamanya usebenze kakhulu lentatheli izindaba kuhlanganisa lamalunga edale lephalamende.
UAbigail wayethanda ukuphakamisela omama abasebenza kumedia. Wasebenza lama-media organizations athize ukuthi bebe lema-gender policies and ukuthi bepromote abafazi kumedia. Akuphelelanga khonapho, uAbigail wasebenza le-Women's Caucus e-Parliament ekhuluma futhi indaba ze-gender equality. Thina njenge-media sizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngu-Abigail. Ngithanda ukuthi ngithi kumedia le muli ka-Abigail uNkulunkulu aliduduze ngesikhathi lesi esinzima.
UZilusiyasini owathola usekelo lukamuyi uthi walisebenzisa ithalenta lakhe lokuthuthukisa abanye ezweni.
Yebo, wafundela umsebenzi ukuba yintatheli izindaba, kodwa wabona ukuthi yena umsebenzi wakhe awudalelwayo nguNkulunkulu lapha emhlabeni ukuthuthukisa omama, kungaba ngomama abazintatheli izindaba, omama abaphatheke kwezombuso. Yiwo umsebenzi aye thuthuke ngawo baye yayesaziwa ngawo
Umuyi uchiye indodakazi eyodwa uRuvarashe njalo abantu babuthene emzini wakhe ku 83A Harare Drive emzini weGreendale eHarare. Ugamanya uzelwe ngomnyaka ka 1973 njalo usebenzele inhlanganiso eziningi ezweni ezivalisa imazi imisa iVMCZ kuhlanganisa lehofisi ka Prime Minister ngesikhathi sikahulumende womanyano ngemva kokugqiba izifundo zakhe zokuba intatheli izindaba eHarare Polytechnic lapho afunda eklasini inye leinye intatheli izindaba elodumo ebhubhenya kenye uSandra Nyaira eLesweden lamanye amazwe womhlaba ebesebenzisana logamanya kundaba zobucubungula locwaningo uhulumende weZimbabwe laye uthi ukhala lemuli kaMuyi njalo imuli ithi ikhangelele ukuba uzobekwa ngolwesine ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
sesililweni njalo imuli enkayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kwele Botswana ngenyanga edluleyo sekuchone unina walingane laye oyethe kabuhlungu engozini le intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana
Unkosazana Pinky Nsingo okade laliswe esibhedlela sePrincess Marina kwele Gaborone uthone izolo elokhu wangena esibhedlela emva kwengozi yomlilo emavikini amathathu edluleyo lokhu kulandela ukuthona kwengane yakhe eleminyaka emili yona eyadlula kusanda kwenzakala ingozi yomlilo endlini yabo eDlokweng ngaphandle nje kweGaborone enye ingane elenyanga eyodwa ilokhu esibhedlela kodwa kubikwa isiphumile engozini isikhulumi semuli umnumzana Mluleki Bebe ulandisa ngalesi sehlakalo
Salahlekelwa ingane le 2 years sayibeka. So sasisele lo mama esibhedlela le ingane yakhe ene 1 month kathi sekwenza 2 months umntwana. But umntwana yena yatshengisa ukuthi uyaphila. So mama sokwehlulela futhi silahlekela izolo laye. Selandele ingane yakhe.
Kodwa ukhala ngokuthi abomthetho esibhedlela seMarina babajele ukuthi bakhiphe isidumbu ngokutshetsha besithi sokumele bebhadale inkulungwane yamapula i-1000 pula.
Izolo ngale esibhedlela uDr. Ade ngithenge imibuzo benjena wathi siza umntwana basigcinela 3 days umntwana isidumbu sethu ngapi emosha. But namhlanje sike khona sithi ngikonfirm emosha abantu abathi vele i-foreign igcinwa just only 24 hours ngoba after 24 hours le charger 1000 so bafike bangitshela bathi sendlulisile 24 hours le 4 hours on top so vele sobe 1000 ngazama ukubancenga ukuthi bengakwazi bayala bathi cha umthetho vele awutshintshi
uqhubeke esithi awukabi lamalungiselelo omncwabo kusalindwe amazwi abadala kwele South Africa ingane eyatshonayo yagcina ibekwe kwele Botswana ngenxa yokuba mfitshane kwezandla
So bese ngitholile imoshe engasifunela isidumbu sethu. Kodwa ama ukuthi siya kumbeka nini asikatholi asikabi le langa exactly. So kwamanje ukuthatha isidumbu sihambise emosha yakweka shoti ibona ibathi bengani bachipu bathe kugcina umufi wethu. Simngcwaba lapha kufuneka imali engange 5500 pula. Masizimuse eZimbabwe bathe i-charge yabo i-11,300 pula besamchiya bot esicela izandla kuncediswa laphana ukuze sikwanise ukubeka umama sizabe sesisala sesikhangele ingane encane eno-2 months esesibhedlela
kwesinye isehlakalo amapholisa kwele Botswana selahle amathemba okutholwa eZimbabwe awela emgodini walapho kwakusenjiwa igolide duze ledolobho leFrancistown umnumzana Godfrey Mutimba odabuka endaweni yensiyansundu ebhinga wawela emgodini otshona phose kufika amamitha amakhulu amabili i-200 meters mhlaka 16 kumpandula sokuze kuphose kuyenele inyanga lokhu lesehlakalo senzakala kodwa uMtimba lokhu engakakhitshwa kubikwa uMtimba labanye abadabuka eZimbabwe babesemba igolide okungekho emthethweni ngemva kwalesi sehlakalo abanye bachapha umncele baphindela eZimbabwe lapho ababikela amapholisa eKhalanyoni ngakucele leZimbabwe ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesigodlo sikamongameli welemelika ese-White House bethule umbiko othi leli lizwe lizaqhubeka lincedisa ele-Ukraine ngezikhali empini yalo lele-Russia. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela ole-National Security u-John Kirby utshele abomsakazo we-ABC kuhlelo oluphansi kwesihloko esithi This Week ukuthi amazwe omabili alwisanayo ele-Ukraine lele-Russia kumele adinge indlela zokukhulumisana ukuze kumiswe limpi. Kodwa udubo ukuthi umongameli Putin wele-Russia ukhanya engafuni okokukhulumisana. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uxwayise ukuqhamuka kwempi yomhlaba esithathu. Lesi sixwayiso usethule emhlanganweni we-rally wokudingela inkokheli yesigaba se-Arizona usekelo kukhetho olwenkokheli oluqala ngolwesithathu mhlaka 12 Mfumfu. Ukufika kwamasotsha akwele Rwanda kwele Mozambique ngomnyaka odluleyo oka 2021 esigabeni esilokungahlaliseki kokulwiswa ngamalwecatsha awe Islam edlulisa amalawulo esabelweni seCabo Delgado kubikwa sokulethe ukuzinza kuleso sabelo osokusenza iningi labantu ababebalekele imizi ngenxa yale impi ukuthi baqalise ukuphindela emakhaya abo. Umntwana oyinkazana ubesalela emuva esikhathini eziningi enhlelweni zokuthuthukisa umnotho welizwe, kukanti lezi nhlelo kumele zigoqele uzulu wonke kunhlangothi zonke zempilo. Sezikhona ngalezi nsuku inhlanganiso ezijiyeneyo ezasungulelwa ukulwela ukuthuthukisa umntwana oyinkazana ukuthi engasaleli emuva njengeminyakeni edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje kunanzwa usuku oluqakathekisa inhlalakahle lempilakahle yamantombazane olwe-International Day of the Girl Child. Abenhlangothi ezichiyeneyo ezisebenzisana labantwana kanye lezitholisa usizo baveza indima eqakathekileyo edlalwa ngamantombazane kanye labasakhulayo elizweni okugoqela kwezemfundo yabo, ukuthuthukiswa komnotho kanye lezokuthuthukiswa kwenhlalakahle. Ilunga ledale lephalamende emele iphumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi amantombazane kumele abe lokwabo abakwenzayo ukuthi bathuthuke babe ngomama bakusasa abaqotho abalakho ukuselela imuli zabo.
Sananzelela kufanele ngabe amantombazana ala abalama projects awo aqondana lawo, but ungana ama projects akhona esigabeni amaningi kabe kuhlangene abafana lamankazana, kodwa sikhangelele ukuthi nga amankazana abayiwo athola ama-projects ayiwo aqondane lawo. Why sisitsho njalo? Kungoba umntwana oyinkazana nxa simfundisa, simfundisela ukuba umama wakusasa. Engumama wakusasa, ukuthi izinto zihambe ekhaya kuyabe kufuna umuntu ongumama. Obaba abaningi nxa bebodwa akula nto ehambayo.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo engumzali uthi uhulumende kumele abe lesandla ekunakekeleni amantombazane asakhulayo angazizwa esalele ngaphandle njengakwamanye amazwe, ukuthi bancediswe esikolo baphiwe impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini.
Siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe abantwana bayaphiwa ama-pads ukuthi basebenzise besesikhathini. Thina njengabazali esikufisayo ukuthi uhulumende nxa esenza ibhajethi yeminyaka yonke akhumbule abantwana abangamankazana, ngoba lokhu okwehle akubayehlelayo yimvelo, njalo ayisibo bonke abazali abenelisa ukuthi bathengele abantwana amaphedzi. Nxa kuyikuthi kuyabe kunzima ukuthi bayathenge, kaba bafundise ukuthi bazilungisele amaphedzi lawo okuthiwa ngama-reusable, lawo bathole ulwazi lendlela yokuthi bazithuthukise bodwa bengasaleli emuva.
Laloba isimo somnotho welizwe singamanga kuhle, kulamantombazane afisa ukuthi afundiswe ukuthunga ama-reusable sanitary pads ukuthi abangenelisi ukuthenga basebenzise wona. Omunye wamantombazane lawo nguLusi Mwembe othi bafisa ukuthi baphiwe ulwazi lokuthi bazenzele izinto ngezabo izandla.
Njengamankazana sihlangana lezinto eziningi, kodwa sikhangelelwa phansi. Khathesi kulendlela eziningi zokuthi sizithuthukise njengamankazana, ezinjengokuthi singafundiswa ukwenza ama-pads a-reusable, lathi sikwanise ukuthengisa. Sifundisane njalo, akula muntu ongaphuthelwa izifundo ngenxa yokuba kuma-period. Sizahlonitshwa njalo futhi ngumphakathi.
Embikweni wokunanza lolu suku, abawethule ndawonye abe-UNICEF Zimbabwe kanye labenhlanganiso ye-European Union kuleli baveze ukuba amantombazana eZimbabwe baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ingozi yokukhulelwa kumbe ukutshadiswa besesebancinyane. Bathi ukukhulelwa kwabasesebancinyane lokwendiswa kwabantwana kuyinto ebhahileyo kweleZimbabwe. Baveze njalo ukuba owesifazane oyedwa kwabathathu wachata phambi kokuthi efikise iminyaka elithumi lasificamunwe munye, i-18 years. Bengeze besithi umtshado wezingane ulomthelela omubi ezimpilweni zamantombazane asakhulayo. Kuphazamisa ubuntwana kuvame ukuholela ekukhulelweni kwabasebutsheni babo okulezinkinga zempilo, ukuthiya isikolo okuvimbela amantombazane ekuzithuthukiseni ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazibiza ngokuthi ngabangane besibhedlela seMtshabezi kumbe Friends of Mtshabezi Mission Hospital sebenelise ukubuthelela inkulungwane ezilitshumi zamadola eMelika, $10,000, eyokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela lesi esisesigabeni esisenyakatho yeGwanda. Umnumzana Eliakim Svanda okhokhela inhlanganiso le uthi bafisa ukubuthelela inkulungwane ezingamatshumi amabili zamadola eMelika, $20,000, eyokuthenga imota le ezabe ilombheda lemitshina yokuhlola izigulane eyakulezi nsuku. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, izinto zihamba kahle. Sesimise omunye umgomo le enye okwakumele ukuthi siyihlanganise isine khathesi lalenye esasiyinikwe ngomunye wathina, hayi lingangenisa engaka sizalifakela okunye okungaka okumejayo. Khathesi sesiku-$10,000 imali yakho, ngisingu-$10,000.
Singathi kuyasebenzeka sibi?
Kuyasebenzeka sibi. And owakhathi sesimelele ukuthi sifake omunye umgomo okuthi sibe la hlanganisa amashumi amabili, ngoba sesikukhangele ukuthi sizame ukuthi sidinge i-ambulance eqinileyo ngendlela imigwaqo eyiyo yona ekhaya, njalo ukuthi singadingi endala kakhulu. Silokhu siqhubeka sibili sisemukela izipho abanikazi, senza ukuthi sikhweze imali sesifika phezulu khona.
Isingathi likhangelele ukuthi lingaqoqa imalini ukuthi lithenge i-ambulance eqinile?
Singaqoqa amashumi amabili. Sibone ngani kuyaba into eqinileyo, ngoba kuzamele ukuthi sifake lo mbheda phakathi kwazo bese sifake lezinye izinto ezisalakala ku-ambulance. Singazuza amashumi amabili. Sibone ngani kuzaba ngcono. Kuyabangcono, singathola i-ambulance engcono.
Singathi ke pho abantu abafisa ukuthi bancede khonapho ke kumele benzeni?
Kumele bangangithinta mina, zabalayela ukuthi bayifake ngathi imali kulenye ilinki, imali abathi nxa belapha ikakhulu phecheya abangayisa khona, esiyisa khona lapha kumission lapho esigcina khona izimali zethu. Kuthi ke Australia ngingabapha le ngingabapha ukuthi bathumezele kubani ngaba ngishayele kulabantu khona ngalaba bathumezela khona, Botswana, Engilandi, lase lakho khona ekhaya, abantu abangabathinti ukuze baphe lezo zimali.
Singathi ke abafisa ukuthi bakuthinte kunombolo ethini?
Inombolo yami ithi 204-891-7923, kumbe bangithumele i-email ku e.sibanda@uwinnipeg.cl.
Ye, ungakuphinda futhi kokubili lokho?
Umnumzana Elia Kemsibanda ngokhokhela inhlanganiso ye Friends of Mchabezi Mission Hospital sixoxelaye ese Winnipeg kwele Canada. Sesidliwe isikhathi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalisayo yimugaino kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.